Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Nkwenkwezi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi abayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqhelisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje, abazali bekhala ngenhlupho zokuswela imali emabhanga.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabetshela ngohlelo lokuvota basithethi kona thina sizobhalisa kumbaluze. Ngoba thina masibhalisa ehleleni lola basithethi kona sizobhalisa ngenxa yokuthi kona bona basebefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzala.
Izakhamizi zeMatabeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngohlelo lokubhalisa ukuvota kusetshenziswa imitshina ye-biometric voter registration. Abebhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babikwa sebethumele izisebenzi zebhangaleli ukuyahlola ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa mpahla ngentengo ezithiyeneyo na. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazi. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi ababalisi abayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini kabenelisanga ukuya ezikolo ekuvulweni kwazo lamhla ngenxa yokuswela imali. Abafundi abafika amachumi amahlanu ekhulwini labo babikwa bengayanga esikolo ngoba abazali bengayitholi imali ye-school fees. Imbiko le ivela kunhlanganiso zababalisi ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso lezi zithi lincane kakhulu inani labantwana abahambe ezikolo zama-boarding. ELeZimbabwe libhekane lokusilela kwemali emabhanga njalo izolo lalamuhla bekuphithizela emabhanga kulendwendwe ezinde kakhulu ezabantu abadinga imali. Abaningi babikwa bengayitholanga. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Ngobizithanyathi.
Mina ngike ngazama ukuthi ngidingasise ukuthi bengaba bevule njani kwezinye izikolo. Ngathola ukuthi ababalisi abaningi abayenelisanga ukuphenduka ngodubo olwemali olikhona. Ngathi ngidinga ngiqhelisa ama-percentages, ngithola ukuthi kungaba kuyi-around 67% yamatisha abaphendukileyo emsebenzini. Abanye bayehlulwa ukutholakala kwezimali emabhanga.
Abantwana besikolo bona beminjani isilinganiso sabahambileyo esikolo?
Ngokubona kwami abantwana bebebalutshwane kakhulu ekuyehlukene ngendlela abayeke bebuye ngakhona ngemuva evela khona.
Bakhona yini abantwana abangabhadalanga i-school fees abangaba bexotshiwe?
Abantwana abangabhadalanga i-school fees kutsho ukuthi abaningi bakhona vele kababuyanga. Abalutshwane kade bekhona yiko labo kade belokuyimbijana nyana nje.
Uhulumende utshona eqonqosela ukubana akula mntwana omele exotshwe ngenxa yokuthi kabhadalanga i-school fees, kodwa bayaqhubeka abaphathi bebaxotsha.
Ya, abaphathi bayaqhubeka bezama ukubabisela emakhaya ngoba umumo okhona isimo esikhangelane naso. Nxa imali ingekho, le mfundo zakhona aziqhubekeli phambili ngendlela enhle. So sebesifuna izimali esikolo, sesifuna sesithi kababuyele bezidinga lezo zimali.
LeZimbabwe sivame ukuzwa uhulumende ezitshaya isifuba lapho kubana lilabantu abaningi abafundileyo. Izinga lethu lemfundo ungalifaka ngapi kathesi babunyati?
Ngathi mina sikhangele especially emaphandleni lapho engikhona, imfundo isiyehlile ngoba abantwana abaningi abasayenelisi ukwezikolo ngokuswelakala kwezimali. Sokusithi ma usukhangelela abafundile abalama-degrees abo, abalama-diplomas abo, abatholi imisebenzi osokuyikho khona kosokubuyisela emuva ukuthi abantu bethi singaze sifunde sizatholani njengoba ukufunda kwakhona kungabhadali.
Alo ke ngumnumzana Nqobi Zithanyathi oyinhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 esenkabazwe.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe connection namuhla sikhuluma ngokuvulwa kwezikolo kulokusilela kwemali emabhanga. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Abenhlanganiso yabodokotela abangelamngcele eMedicine Sans Frontiers bathi isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% sabahlukunyezwa emacansini loba ukudlwengulwa yibo kuphela abaphumela egcekeni ukuyadinga usizo ezibhedlela lemaklinika. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentathela izindaba emahofisini enhlanganiso yabodokotela le e-MSF baveze ukuba isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% sabahlangana lodubo lokuhlunyezwa kundaba zemacansini loba ukudlwengulwa kusenziwa ngabantu ababaziyo kumbe abemuli. Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kwe-MSF kuhlelo lweklinika ye-Edith Opperman emzini wempare unkosikazi N. Vanderborn uchasisa ngasekunanzelele.
If you see who's coming to the clinic,
iningi labaza kule ikilinika kungabantwana. Sibone isilinganiso sokungamachumi ayisichiyangalombili i-80% sabantwana abaleminyaka engaphansi kwelichumi lasichiyangalombili. Iningi kungabaleminyaka ephakathi kwelichumi lantathu kusiya kwelichumi lanhlanu. Laba ngabantwana esibabonayo. Iningi labahlukumeza abanye kwezemacansini kungabantu abaziwayo.
Unkosikazi Vanderborn uthi lokhu liphansi kakhulu inani labesilisa kanye labesifazane asesebadala elibika izehlakalo zalokhu kuhlukunyezwa.
Abantwana yibo abandise ukulethwa ezibhedlela lemakilinika ngesikhathi ngoba belethwa ngabazali. Akulula ukuthi abesilisa baphanye ukuzodinga usizo ekilinika ngoba benamahloni. Abesifazana asebekhulile bona baza ukuzodinga usizo lapho bedlwengulwe ngumuntu ongaziwayo kulapho bephanga ukuya ekilinika. Kusese inkinga kulolu hlangothi abemuli bengandisanga ukwamukela ukuba odlwenguliweyo ngowesifazana wakhona. Kungakho bezithulela isikhathi esinengi.
Abe-MSF baveza ukuba liqhubeka liqansa inani labahlangana lalolu dubo kodwa iningi lokhu lifihla abantu besesaba ukuziveza ngezizathu ezehlukeneyo okubalisa ukwesaba lenhloni. UZulu kuthazwa ukuziveza lezi zehlakalo bamangalelwe emapholiseni abadala amacala anje kanye lokuphanga udinga usizo lokuzivikela kumikhuhlane ethelelanwa emacansini kakhulukazi igciwane le-HIV kwalowo owehlelwe ludubo lolu. Le ntatheli izindaba lazo zikhuthazwa ukuloba indaba zokuhlukumezana kwezemacansini lokudlwengulwa ukusabalalisa ulwazi kokumele kwenziwe lapho umuntu ethe wahlangana lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi zeMathebeleland South zithi azilalwazi olupheleleyo ngehlelo lokubhalisa ukuvota olutsha kusetshenziswa imitshina yangalezi insuku olwe-biometric voter registration oluzaqala usetshenziswa inhlanganiso yobona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ozayo. UNompumelelo Moyo siphala ludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeSt Joseph's leTshelanyemba ezansi emaNdebeleni zithi azazi lutho ngohlelo lolu olukhanya soluludaba egudwini ngalezi insuku zisithi ngitsho lenhlanganiso ezizimeleyo azikafiki esigabeni ukuzofundisa kanye lokubonisa abantu ngemitshina ye-BVR. Umnumzana Talent Ndebele isakhamuzi seSt Joseph's uthi uhlelo lwe-BVR abakabi nolwazi ngalo kangako ngaphandle kokuzwa ngabenzani uPF ukuthi kumele babhalise, kodwa indlela yakhona ibuvilibana.
Uhlelo lokubhalisa asikabilwazi ngoba mabe besitshela ngohlelo lokuvota basitshethi kona thina sizobhalisa kumbaluze ngoba thina masibhalisa ehlelweni lolu basitshethi kona sizobhalisa. Ngenxa yokuthi bona bona basefunga ukuthi bethathe ilozeni ama-ID ethu besibhalisela kuzana, nasikwanisa ukuthi sibhalisela kuzana.
UNdebele ucale ibandla elibusayo ethi babuzwa izithupha ukuba bayebhalisa ukuvota njalo balivotele osokubathiye bedideyile.
So na masizabhalisa basethi bona thina masibhalisa kumele sikhulume ngezana ukuthi la izana siyikwanisa. Nasisebenzela ukuzana thina singasabakhula sisakhula sinje masizakuzawa singabasakhula sizabhalisa kuzama sebesifosi ukuthi ona sibhalise ngenkani. So nangikwanisi ngiyebhalisa kuzana nafuthi ngibhalise ngikwazi imbhalise ukuthi ngiyevota ngivotele into apha enyakhona afuke uvotele apha engayikhona.
Umnumzana Mncedisi Mavuso Chabalala weTshelanyemba yena uthi uhlelo lwe-BVR lokhe beluzwela emsakazweni we-Studio 7.
Silalela i-Studio 7 engumsakazi osakaza ukhona le Melika. Sithi i-ZBC kayifake imitshini efaneleyo ukuze abantu bakithi bakhone ukuthola izinto lezi news eziyenzakala ngezigabeni zethu ukuze kube nentuthuko. Azikafiki kulesi sigaba abazofundisa ngendaba zokubhalisa ngendaba ze-BVR.
Umnumzana Mandle Nkosi Ndlovu uthi njengosakhulayo ukubhalisa ukuvota bakulindele ukuze bathole ukuzithuthukisa.
Ukubhalisa ukuvota siyimiselele lakho ingcele lathi singabhalisa ukuvota sikwanise ukuthola impumelelo kahle elizwe lakithi. Hhayi kwabasakhulayo kumbi sibili ngoba yeshi siyalwisa lathi impumelelo kuyala ukuthi kulunge. Asazi mhlawumbe masingazama ukuthi sithole umuntu ongasikwanisa ukusinakekela kungaba right.
Abasakhulayo abaningi abazalelwa eSouth Africa njalo benencwadi zokuzalwa zakhonale asebesesibangeni sokwenelisa ukuvota babhekane lodubo lokungenelisi ukuthatha izithupha. Osakhulayo uThamsanqa Alfred Ncube uthe wazalelwa eSouth Africa njalo uyehluleka ukuthola isithupha seZimbabwe ukuze laye enelise ukubhalisa ukuvota njalo abalohlupho olufana laye banengi eSt Joseph's.
Mna ndinkinga ngokungithatha kuthatha isithupho ngoba ndingazalela eSouth Africa sendibhethe yakhona ngani kuyalo ukuthi ngithole yalapha ibhethe lesithupho. Hhayi abakakhuluma udabo oluzakalayo baningi kakhulu kakhulu sibi.
Kuviki ezimbili ezedluleyo iZEC isebenzelana lamankampani amabili ibiboniswa uhlonzi lokusebenza kwemitshina ye-BVR. UZulu uselinde ukuba aziswe ukuba yiphi inkampani ezakhethwa ukuthengisela iZimbabwe imitshina ezinkulungwane ezimbili 2000 yama-BVR kuthi sekuhlelwa amalanga okubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo. Kodwa ngakwelinye icele inhlanganiso ezizimeleyo lamabandla aphikisayo lokhe belokukhonona ngendlela iZEC ephatha ngayo uhlelo lokuthengwa kwemitshina ye-BVR. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe The Connection sixoxa ngenhlupho ezibhekane labazali ngokuvulwa kwezikolo okwenziwe lamhlanje. Thumelani ke text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Impumela yokhetho lwakwele South Korea lokudinga umongameli engakapheli ukubalwa iveza ukuba umkhokheli webandla le-Liberal Democratic Party of Korea, umnumzana Moon Jae, ekhokhela njalo elakho ukunqoba kulelo khetho. Kufe abantu abalithumi lantathu lamhlanje ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwamasotsha kahulumende lamalwecatsha esimodlem kwele Somalia. Kwezenotho, usibalukhulu webhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangudya, uthi usethumele izisebenzi zebhanga lakhe ukuthi ziye ezitolo zikhangela ukuba akuthengiswa impahla ngentengo ezitshiyeneyo na. Ngenxa yokusilela kwemali lokusetshenziswa kwemali yohlobo lwama-bond, abanye osomabhizimusi babhadalisa imali ehlukeneyo kusiya ngokuthi uthenga ngemali yohlobo luphi. Nxa uthenga ngedola leMelika intengo inganeno, kuthi nxa uthenga nge-bond intengo iyaqansa, bese kusiba labathenga ngokuthumezela ngobulembu be-internet lapho manje intengo ihle ikhuphuke okuzwayo. Umanguja uthi izisebenzi zehofisi yakhe zizabe zihlolisisa ukuthi osomabhizimusi bayasa imali emabhanga na, hathi ukuyitshwatika phansi komqhamelo. Konke lokhu kwenzakala iqula lenhlanganiso eboleka imali amabhanga omhlaba i-IMF liselizweni ukuzochwayisisa ukuthi inhlelo zomnotho elizwe ziqutshwa njani. Linhlanganiso yethula imbiko esola ukwethulwa kwemali yohlobo lwama-bonds ngevikeza edluleyo, isithi limali kayisoze iphathise umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lekomiti yedale lephalamende ebona ngezemali, umnumzana Prince Adubeko Sibanda webandla le-MDCT.
Okukhona Chris ukuthi sesibuyelile njalo kumnyaka ka-2008, uGono esesengugovernor we-Reserve Bank. Lapho esasibona khona umkhonomi welizwe umanejwa ngokubophana, ngokufaka imithetho eminingi. Osokusenzakala khathesi ukuthi umkhokheli we-Reserve Bank uthumele umbiko wokuthi yena usefaka izisebenzi zakhe ukuthi zingene emakampanini zisiyahlola ukuthi amakampani athengisa njani impahla zawo.
Manje nxa ukhangela ubona ngani lokho kuza kwenza umumo ube njani?
Okwenzakalayo ukuthi amakampani amaningi elizweni asethengisa impahla zawo ngokuthi ubhadale njani. Nxa ubhadala ngokuswayipha kumbe ukutransfer imali kulentengo yakho, ukuthenga nge-bond note kulentengo yakho, bese kusithi ukuthenga ngemali yaphandle lakho kulentengo yakho. Now okusenza ukuthi abamankampani osomabhizimusi bayenze njalo yikuthi sonke siyakwazi ukuthi elizweni leli kasilungisi lutho. Konke esikuthengisayo kuleli lizwe ngesikuthenga kwamanye amazwe. Now i-bond note ayanelisi ukuthi uyelitshintsha phandle ngale ubusuthola imali yaphandle kwelizwe. Kanti ibhizimusi nxa lisiya woda phandle kwelizwe lithenga ngemali yaphandle kwelizwe, leyo mali isinyamalele kayisatholakali elizweni lapha. Ngiyakholwa ke osomabhizimusi bafaka lezo ntengo ezitshiyeneyo besenzela ukuthi banelise ukuthi njalo behambe beyoda ezinye impahla.
Akusichasisele ukuthi uthini lapho.
Abayibo ababona ngoku manager umkhonomi kuthi ukuthi bona kabavumelani lakho khona lokho. Bakubona lokho kuyinto elicala. Kodwa into abangayinanzeleliyo ukuthi khona umkhonomi vele wona ngendlela osebenza ngawo. Usebenza ngama forces okuthiwa khona yi demand and supply. Now, i demand yemali yaphandle isinengi ukwedlula i supply. Siyakwazi ukuthi khona uma i bank lelizwe lisebenza kuhle, liyafaka imali yangaphandle kulizwe ukulakale emkambo ukwenzela ukuthi ukuyidinga leyo mali kungahlophi. Apha eZimbabwe siyakwazi ukuthi ibhanga lethu lokulumende leyo mali yaphandle.
Hello ke ngumnumzana Prince Adube Kosibanda ilunga lekomiti yedale lePhalamende ebona ngezemali ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Isizalane seZimbabwe esesiphanyeke emthethwandaba udaba lokuhlukuluzwa ngamapholisa eBotswana okwasitshiya siseluhluleka ukuhamba sithi impilo inzima ngemva kokuba uhulumende weBotswana esemxotshile endlini akade ehlala kiyo enkambeni yamapholisa. Okuningi sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kweleBotswana.
Umnumzana Khosonyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagetshwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalokubika umnyaka owodwa ejele. Kodwa lamuhla uNyathi usegogekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso. Ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esiwome omunye umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu. Kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa
lapho ebachaya khona umpholisi oyitokuye khona ngale ngizwa zezifo enchaye ikhebi lomdakazi. Ngemva kokuthi anchaye ngachaya istroke ngaba paralyze, banthatha bambisele emaselini okwe-2 days. Ngathi langa lokuqala lingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula. Bayithatha izindaba yangkhona, so sengavuka vele ngingazakwanza ukuhamba, so bantatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi. Ngahlala khona lesibhedlela the whole day, so ntambama bengithatha bengiphosele eprison. So ngahlala eprison khona ngale ngasafana ngangisaphakanyiswa ngakabele wheelchair kodwa ngalilanga amabhanti into bastrike ukuthi ngikhiye wheelchair, so ngathola wheelchair.
Uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye ale ngxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaborone. Abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ekusimo akiso besithi uhulumende weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala. UNyathi uthi khathesi kayenelisi ukuyenza noma yini, egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esambuzi.
So isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema ichubu for 4 months. Ngichema ichubu, after that ngakhonza recovery ichubu bankeeper. So kathesi umuntu ophakanyiswayo ke-toilet ngiyabe ngiphakanyiswa uyafakwa echembeni. Umuntu engikhipha echembeni embisela e-wheelchair ugezwa, umuntu onide ukugeziswa.
Kathesi ugcinwe ngomunye umsamariya olozwelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kweHaborone. Akukabekwa ilanga lokungena kwedaba lukaNyathi emthethwandaba, kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisijeziso semthethweni eBotswana, ngakho akula mthetho abawephulayo. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaharan kweleBotswana.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weleMelika.
U-Ambassador Robert Wood omele iMelika ku-Conference on Disarmament usanda kwethulela ikomiti elungiselela umhlangano we-2020 Review Conference ye-Non-Proliferation of Nuclear Weapons ukuthi ilizwe le-North Korea lethusa umhlaba kwezomvikela. Ilizwe le North Korea selivumile ukuthi liyalolonga izikhali ze-nuclear loba nje lisephula iziqondiso zenhlanganiso yamazwe wonke yomhlaba ekhangelane lezomvikela e-United Nations Security Council. Ilizwe le North Korea kumele liyekele konke lokhu nxa lifuna ukuthi libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kuliviki abameli bamazwe omhlaba jikelele bakhangelwe ukuthi bazathi gwaqa kwele Vienna lapho abazabe behlolisisa ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Emhlanganweni lo ilizwe leMelika lithi lizabe lihlolisisa okwenziwa yiNorth Korea. Ngomnyaka ka-1970 amazwe omhlaba aphuma lesinqumo se-Nuclear Non-Proliferation Treaty esivimba ukwenziwa kwezikhali zenyukia. Kungedlula iminyaka emihlanu, amazwe wonke ayahlala phansi emhlanganweni we-review conference lapho ahlolisisa khona ukulandelwa kweziqondiso ze-Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngomabasa lonyaka kwenziwa umhlangano wakuqala obizwa ngokuthi i-Preparatory Committees okulungiselela umhlangano we-review conference ozakwenziwa ngomnyaka ka-2020. IMelika ithi kulakho ukuthi imihlangano eyenziwayo izaphendla indlela yokuthi iNorth Korea ime kancane ukulungisa izikhali ze-nuclear. U-Ambassador Wood uthi abantu balakho ukufa okumangalisayo nxa iNorth Korea ingenza ekufunayo njalo ingayala ukusebenzisa iziqondiso ze-Non-Proliferation Treaty.
Nali chita kwa se tibi.
Gani makoya esigqibela uhlelo lwengoma yemnandi ingoma ethiwa leza tata. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Izikolo zivuliwe lamhlanje abazali bekhala ngenhlupho yokuswela imali emabhanga. Izakhamizi zeMathebeleland South zithi azilalwazi lokuvota okwe-biometric voter registration. Igama uChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.